Okokuqala, thina singamakomanisi siyazwelana nomuntu nxa kuyukuthi kaphilanga empilweni, kuyukuthi uyagula, kumele aye kuma-doctors kumbe aye esibhedlela. Sithemba ukuthi labo abagulayo ukuthi abayagula bazolulama. Kodwa-ke kumele ukuthi nxa umuntu engumholi egula, sesifikile isikhathi sokuthi kuyocatshangwa ngokuthi umuntu nxa egula athiwe ithuba lokuthi ahambe ayedinga uncedo lokuthi elatshwe, ake ayehle esikhundleni, kumbe singathi thina ngikuthi athi ele-retirement, ukwenzela ukuthi ngoba impilo yomuntu iqakathekile, akhangele umkhuhlane ehleli ngekhaya, kufakwe omunye oqinileyo ongenza umsebenzi, ngoba siphakathi njengelizwe siphakathi kobunzima ukuthi sivuselele umnotho wethu. Yikho-ke kuyabe ufuna ukuthi abantu abasikhokhelayo kube ngabantu abathunyiweyo lasemzimbeni, ngoba kumele umuntu asebenze gadela ukuthi sivuse umnotho. Yikho-ke labo siyabazwela abagulayo, sithi abaphiwe isikhathi sokuthi bake bahlale ngekhaya, bathathe i-retirement, bazame ukuthi bakhangele umkhuhlane, bekuthi sikwazi ukuthi sibancedise nxa ukuthi bakhona lapho futhi bancediswe khona. Kodwa sibona ukuthi akungeke kuvume ukuthi umuntu nxa evele egula asale sesiba nguye oba ngu-acting president. Kuyabe kungahambi kuhle lokho.
Khona nxa sikhangela imbali yeZimbabwe, siyabona ukubana inkokheli egulayo isesihlalweni vele kakazasuke, umuntu uyagula aze afele esihlalweni. Kungakutshengisani lo?
Lokho kutshengisa ukuthi asikathuthuki esikuye kulokho okuthiwa yidemokhrasi, ukuthi sivume ukuthi umuntu indima yakhe useyidlalile, ukuthi anike abanye ithuba nabo basebenzi. Angithi vele njengoba thina sibenza kakhulu abasebenzi, xa umuntu engafika iminyaka ethile, ikakhulu engafika iminyaka engu-65, uyathatha umhlalaphansi ahambe ayehlala ngekhaya, abekhangela abazukulu, abesiya kumadokotela nxa kuyukuthi kaphilanga kuhle emzimbeni. Hhayi ukuthi umuntu afune ukuthi asuke esitulweni esehanjiswa emangcwabeni, yinto thina esingavumelani layo. Sithi umuntu nxa isikhathi sakhe sesifikile, mhlawumbe ukuthi uhlutshwa ngumzimba, kumbe lokuthi iminyaka isihambile, siyabe sithi umuntu kahlehlele emuva, kungene nabo abasaqinile. Yikho phela ubukhokheli kuyinto ekintshwa nayo, ufana leyokuthi abantu nxa begijima i-relay, ukuthi usigodo se-relay uyasinika omunye, omunye laye aqhubeke. Silokhu sizama ukwakha ilizwe lethu ukuthi sithuthuke kwezomnotho. Kodwa-ke ukuthi kusale ama-acting president, abantu okungelasiqiniseko ukuthi bazobe vele bekhona emsebenzini kumbe bazobelele ngekhaya ukuthi bayagula, sibona ngani ilizwe lethu lifisa or lifuna ukuthi likhokhelwe ngabantu abasaqinile emzimbeni.